Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 16 kuLwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
nxa sikhangela i-second wave, qhakathe ukuthi sikhulume ngayo ngoba singaba ingozi enkulu ukudlula i-first wave. Njalo sesingachithekelwa impilo ukudlula lokho okwenzakala ku-first wave.
Uhulumende uthi lanxa ezimisele ukuvula imingcele, ngalamtshina eneleyo eyokusebenzisa njengalokho sokwenziwe ngamanye amazwe yakhelane leZimbabwe, kulandela ukuyekethiswa kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Liyaqonga inani lamalunga ebandla likamongameli Donald Trump weleMelika, elama-Republicans, abathi kumele avume ukuthi unqotshiwe kukhetho olwenziwe kumaviki amabili edluleyo. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe ngutshikilo bhanqa vele Algeria namhla emini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani labatholakale bele COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kosuku lwayizolo beseliyinkulungwane phose ezithoba munemunye 8,829. Asebesinje kuleli gcikwane bezinkulungwane ezedlula eziyisishiyagalombili 8,096. Ukuthi abalokhu begula bona sebengamakhulu phose amahlanu 476. Labulala abangamakhulu edlula amabili lengxenye i-257. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1.9 million. Labulala inkulungwane ezingamachumi phose amahlanu 47,375. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amahlanu 50.9 million. Ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi 1.3 million. Kubika abekolitshini le-John Hopkins University eMelika. Kunjalo nje uhulumende uthi lanxa izimisele ukuvula imingcele, ngalamtshina eneleyo eyokusebenzisa njengalokho sokwenziwe ngamanye amazwe akhelane leZimbabwe kulandela ukuyekethiswa kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sikahulumende kugatsha olubona ngokwenzakala ekhaya uMnumzana Respect Gono otshele idale lephalamende ukuthi abalamtshina yokuthi behlole amaphepha bebone angekho emthethweni njalo abenelisi ukuloba incwadi zokunika abantu imvumo yokungena elizweni ezamaviza ebulenjini. Utshele ikomiti ebona ngezomvikela kuleli dale ukuthi ugatsha lakhe lusebenza gadalala ukuthi luphathisane lezinye ingatsha ezikahulumende ezigoqela olukamsitheli kanye lolwezimra. Lokhu kwenzakala igcikwane le-COVID-19 lilokhu limemetheka elizweni lemhlabeni jikelele. Njalo umsekeli kamphathintambo obona ngezempilakahle uMnumzana John Mangwiro ebikwa isithi kungenzakala ukuthi ilizwe livalwe okwesibili bengavumelana. Ukuze sihlaziye lolu daba siqale ngokubuza ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Rogers Magiko ukuthi ukubuyisela imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 kungaba lomthelela bani.
Nxa sikhangela i-second wave, qhakathe ukuthi sikhulume ngayo ngoba singaba ingozi enkulu ukudlula i-first wave. Njalo sesingachithekelwa impilo ukudlula lokho okwenzakala ku-first wave. Njengoba sikubona khathesi kwezinye indawo eziphesheya, America, lezi ndawo ezinjalo. I-second wave ibangelwa yilokho. Okokuqala, savala thina ama-lockdown, savulela abantu ukuthi kasihambeni, siqhubekele ngempilo zethu. Ngakho sesiphumile phandle sesiminyana njalo. So ukugcwalelana kwethu konkhwana lokuminyana kuyenza ukuthi kumemetheka kumbe ispread coronavirus iyenzakale masinya. Bese uqiniswa yilokho i-behavior yethu kumbe ukuziphatha kwethu nxa sesiphumile phandle. Abantu kabasanaki. Uyabona umuntu yabegqokile nje imaski eyifake esilevini, abanye kabasawagqoki lama maski. Abanye bawagqoka bengabona amapholisa kumbe nxa esengena kwenye ofisi. Kodwa nxa ezibhodela nje ethawuni ekhudlana labantu esenzane sekhombini, umuntu uyabengelayo imaski. So i-behavior yethu isiyenza ukuthi iqinisa ukumemetheka kwe-coronavirus. So i-second wave iyeza, njalo iyeza ngamandla, ibamba kakhulu ngenxa yokuthi abantu sesivulelwe, i-lockdown isiyenziwe yabalula, sesihamba-hamba.
Siyananzelela ukuthi abantu batshona eziboraneni lakwezinye indawo lapho abaminyana khona bezama ukuziphilisa bedinga abangelakho. Bengenzani kulezi ndawo ukuthi bengasondelelani kakhulu?
Ukuqala indaba zokubuthana abantu bedinga amanzi ngike sasiqeda. Abantu bazayo kumele bathole amanzi, abantu kumele bahambe eziboraneni bayadinga amanzi. Singayekela ukwenza njalo siyagcina sesithawa ngeminye imikhuhlane ebulalayo, njalo cholera, diarrhea, dysentery, singasahlanzeki emzini. Ngakho-ke kumele kuphunywe kuyedingwa amanzi ngenxa yokuthi kasilawo elizweni. Kobulawayo lapha nxa ngikhuluma amanzi ayahlupha kakhulu. Kodwa nje ngibuyela kundaba leyana e-behavior ukuthi nxa sesifikile endaweni ezikotshweni lapho esidinga khona amanzi, kungcono ukuthi singafika sihloniphe umthetho we-social distancing. Singaminyani kakhulu, singayenzi vigorona, sikudlana kakhulu, siza memethekisa umkhuhlane we-coronavirus. So i-advice yami, ukugcina ama-sanitizer wethu singawayekethisi lapho esihamba khona. Isikotsho sibanjwa ngumuntu wonke, la uyafika ubamba. Kungcono nxa ule sanitizer nje, ungabamba isikotsho usanitize izandla, ungabamba isikotsho usanitize izandla.
Lowo ngudokotela Rogers Makiko, ingcwethi ecubungula ezempilakahle, sixoxela ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz kushortwave.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zidla amahabula ngokukhuphulwa okwenziwe umthelo wamandla kagetsi ngabenkampani yezesa, besithi baphila nzima ngokubasa umlilo ngoba iholo labo lingasehambelani lenguquko ebakhona emthelweni wamandla kagetsi nyanga zonke. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Phezu kokukhuphulwa komthelo wamandla kagetsi, abantu bakhala ngokuthi bavele bephila nzima ngoba intengo yempahla yonke yokusebenzisa layo iqhubeka iqansa mahlayana, ngasikhathi sinye iholo labo liqhubeka lincipha nxa liqathaniswa lendleko okumele zibhadalwe ngenyanga njengemuli. Unkosikazi Nomuhle Nhliziyo, isakhamuzi sakobulawayo, ngomunye wabakhala ngokukhuphulwa komthelo wamandla kagetsi.
Loko kwamagetsi okukhwela khona kusithatha kubi sibi ngoba ukhwela amagetsi imikhulu ayikhweli. So siyakuthatha ngaphi phezu kobunzima esibhekane lawo elizweni lakithi leleli, siyakuthatha ngaphi? Loku vele akuyenzi njeni i-government, ngani vele ibhizinesi, ngani vele iyasizwela sibi ngoba siyahawula kade sigcine izintandane sigcineni asingabagogo babakhulu. Imali yakhona siyathatha siyehlule ukuthi sithenge ukudla, naye utabhata amagetsi ziphesi sadlala emnyamenkeni.
Unkosikazi Nomqhele Jubane ngesinye njalo isakhamuzi sakobulawayo esikhala ngodubo lunye.
Indaba yokukhwela kwamagetsi mina iyangihlukumeza kakhulu. Vele kumanje amagetsi asiwakwanisi, sipheka ngomlilo. Manje mayesebuye sekhwezwa futhi asikwazi ukuthi sizoyenza njani, sophila njani. Kunzima futhi elizweni, imisebenzi ayikho, imiholo yabantu ayikhuphuki. Ngapha siyakhwezela amagetsi, so asikwazi ukuthi sabe sizophila njani. Vele sihlale emnyameni okokuqala ngendaba yokuthi ayasidurela kwamanje.
Isiphathamandla singaniso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efincube, uthi lokhu kuzabanyela ukukhuphuka kwentengo yento yonke edingakala empilweni.
Ukukhwela kwentengo yamandla kagetsi kuza kwenza ukuthi izinto ezenziwa ngamagetsi lazo zilandele zisiya phezulu. Zizaqhansa izinto zonke lazo, impuphu izaqhansa, kuzaqhansa ishukela, kuzaqhansa amahlamvu, kuzaqhansa isepha, konke kuzadula kwenze impilo ibe nzima ebantwini abavele bephakathi kohlupho olukhulu kakhulu ngokubuswa kabi kwelizwe.
Embikweni owethulwe ngabeZimbabwe Electricity Distribution Company bathi linkampani kayephulanga lungelo labathengi ngokukhweza umthelo ngoba ilandela isivumelwano eyasenza lohulumende ngomnyaka odluleyo sokukhuphula amandla kagetsi ngezigaba. Amandla kagetsi angaba isilinganiso sakuqala se 50 units asezabiza amachumi ayidlula isificamine mibili $86.39 kuthi isilinganiso sesibili se 50 units azabiza ikhulu lamadola alamachumi ayisikhombisa $173.31. Isilinganiso se 100 units sakuqala sizabiza amakhulu ayisithupha $606.38 kuthi isilinganiso sesibili se 100 units sizabiza amakhulu edlula ayisificamine mibili $886.02. Le intengo uZulu athi ikhuphuke ngesilinganiso esikhulu kakhulu njalo esingeneliswa ngabanenye ngakho ke abantu bazabanjwa ngamandla ukuhlala bengela ugetsi okwesikhathi eside njalo besebenzisa inkuni lakho okulakho ukuba ingozi yokonakala kwemvelo izihlahla sezizachabalala. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Selisanda inani lamalunga ebandla likamongameli Donald Trump weMelika elama Republicans abathi kumele avume ukuthi unqotshiwe kukhetho olwenziwe kumaviki amabili edluleyo. Umnumzana Joe Biden wake waba ngumsekeli kamongameli welizwe ngesikhathi kubusa umnumzana Barack Obama uthole amavoti awe Electorate College angamakhulu edlula kancane amathathu 306. Umongameli Trump wathola ngamakhulu edlula kancane amabili 232. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abanye abantu abakubandla lama-Republicans abagoqela owayengumcebisi wezomvikela umnumzana John Bolton bathi kumele uTrump labanye bakhe bavume ukuthi uBiden nguye onqobe kukhetho lukamongameli. UBolton labanye abambalwa abakubandlaleli bathi sesifikile isikhathi sokuthi uBiden alungiselele ukungena esikhundleni sikamongameli. Kodwa uTrump owayevume enkundleni yokuxhumana eyethitha ukuthi unqotshwe nguBiden waphinde wakwala lokhu komunye umbiko awuthumeze enkundleni efanayo uthi ukhetho lukamongameli aluqhutshwanga ngemfanelo. Abantu abaningi kakhulu kwele Melika kanye leziphathamandla zohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zekhaya bathi ukhetho lolu lwaqhutshwanga ngemfanelo. Esabelweni seGeorgia lapho uTrump athi ukhetho lolu kalwenzanga ngemfanelo sebeqalile ukubala kutsha amavoti. Umabhalane omkhulu wesabelo lesi umnumzana Brad Raffensperger uthi lokhu kwenzelwa ukuthi umuntu wonke asuthiseke ngokhetho lolu.
With the margin being so close, it will require a full by-hand recount in each county. This will help build confidence. It will be an audit, a recount, and a re-canvass all at once.
UTrump wethule omunye njalo umbiko enkundleni yeTwitter emadabuka kusanamhla esithi wanqoba kukhetho lolu. Abakubandla lama-Democrats bathi uyazikhulumela umongameli obhuqwe nguBiden kukhetho lukamongameli. Isizalo neseZimbabwe umnumzana Simahedwa Ndlovu uthi kuyethusa okwenzakala eMelika.
Lokho kwenzakeleyo siyakuzwa, kodwa iAmerika yilizwe elingajayelekanga ukuthi kuthweli loburobhane. Sizozwa yona ikhothi ukuthi izothini ngomongameli uTrump.
Umnumzana Nkululeko Majazi uyakusekela lokhu.
UTrump nxa elobufakazi kamproduce iphele emadali, nxa ingelabo kayikile njengabothongilayo.
Kulabanye abathi uTrump wesaba ukuthi uzabonakala njengomuntu oyihluleke ubuza nxa engavuma ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli. Umnumzana Sikhumbuzo Moyo ngomunye wabalombonolo.
Uhlelo lwamavota aseMelika ngilubona lona lohambe kahle sibili. Abathi luyigotsho bhaten. UDonald Trump ngokubona wami mina angazi njalo uma ezoyiwina idaba lwakhe lolu aluhambise emthethwandaba. Yena uDonald Trump okwenze wavusa i-one term usuke wasebenzisa waphuma ezinqumweni zabantu akade bemkhethele zona bemthembele zona ukuthi uzabawenzela zona. Akathi ezithembisa abantu kasazenzanga. That's why abantu beMelika sebeyiphendukele bangamvoteli. Kwathi kwasala labo abalutshwana ababhenefithayo kuleyo imicimbicimbi yakhe ayenzayo, yibo abasele bevotele yena. Ke kanjalo asilindeni ke siboneni ukuthi uzokhona yini ukuletha ubufakazi emthethwandaba oluzamenza isinqumo sokuthatha wagqibelezelwa ekhetheni sisazi ukuthi ungabe wagqibelezelwa kanjani.
Kulandela ezombangazwe uMnumzana Sikhumbuzo umlalazi uthi uTrump ususwe esikhundleni ngenxa yokuthi kulabantu abaningi abagangwe ngababandla lamademocrats ukuba bavote ngobuningi babo, loba nje uTrump ubemele iqiniso.
Indlela abantu abasukume ngayo, especially umuntu omnyama, ngikhona ukuthi umuntu omnyama yenele kongakutala abanye nabona bavote kwazi bavota kangaki angikwazi. Kodwa-ke kuchazwa khonoko mina ngibona ngani Steve Wall is like ma kungukuthi ungaqhubeka kanjalo ntoba nisithi kuzokusa abantu bamnyama ngoba amathiwa lawo awafuni ukusa abantu bamnyama. Iliqiniso lelo ananzele-reaction emazwe afana nabo-Russia.
UBiden okwamanje ulama-electoral votes afika phose amakhulu amathathu 290 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamashumi amathathu lambili 232. Wonke oba kukhetho lweMelika kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamashumi ayisikhombisa 270. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland. You won't keep to do it.
Good Life Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela ukudonselana okulokhu kukhona ngempumelo yokhetho lweMelika nangokuqonga okwesabekayo kwenani laba banjwa bele COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkampani elungisa imithi eyeModerna ibika ukuba isiphumelo wayo umuthi wokuvimba ukuthelelwa igciwane le-COVID-19. Le yinkampani yesibili yakwelemelika esiphume lo muthi ofanayo ngemva kwePfizer. Usibalukhulu wesabelo seWashington, uGovernor Jay Inslee, wethule imigoqo yokuvala ngci lesi sabelo okwamaviki amathathu alandelayo ngemva kokunanzelela ukuqonga kwenani lasebebanjwa belegciwane le-COVID-19. Ukutshengisela kwabasekela umongameli Donald Trump wele Melika ukuthi watshontshelwa ukhetho okuqale ngumgqibelo, lokhu kuqhubekela phambili esikoleni seMelika iWashington DC osokudale ukufuthelana ngoba kulabanye abangamsekeliyo labo asebeqalisile ukutshengisela besithi akavume ukubana unqotshiwe. Kuphuma imibono ehlukileyo ngemfa yowake waba ngumongameli weleGhana uMnumzana Jerry John Rawlings, abanye bemncoma besithi wayelombuso wentando kaZulu enakekela abaswelayo, kodwa-ke kube labanye abathi wayebusa ngodlame njalo esephula ilungelo loluntu ngokubopha ababelembono ehlukene leyakhe kwezombusazwe.
Kulokwesabela ukuba umsebenzi wonke obusuwenziwe elizweni wokuthuthukisa impilakahle yamantombazana labesifazana kwezocansi lezokuhlela kuhle imuli ungagcina usiba yize ngenxa yokuqhubeka kokonakala kwesimo somnotho welizwe lobunzima obudalwe yi-COVID-19. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ukuvulwa kwezikolo kudale ukuqhamuka koduko lokungaziphathi kwabantwana kwezikolo osokwethuse ababalisi labazali. Unhlahlamoyo wenhlanganiso yabasakhulayo e.youth uthi i-lockdown yiyo engabe iqhelise ukungaziphathi le nduko ezihambelana nalo mkhuba.
Abantu abatsha besebetshona behlezi ezindlini and naturally nje ngokuba ngabantu abatsha iindaba zocansi lezi bezesithi ukumemetheka kakhulu, yikho bese sibona ama-STIs lawa abesesithisememetheka kakhulu kuma-communities yethu.
Uthi udubo lobuyanga lokusilela kokudla ikakhulu ngesikhathi se-lockdown kubangele inkinga ezijiyake amantombazana labesifazana bekusimo sokungenelisi ukuzivikela. UMnumzana Josa Mutemeri wenhlanganiso yezisebenzi zasemapulazini e-Gapuz uthi iningi lezisebenzi ikakhulu ezesifazane ezisebenza emapulazini zikhala ngokuthi azilufinyeleli uncedo lwekwelatsha loba ukuzivikela kwezempilakahle.
Ngabala esiwathi ngama-sanitary facilities. Siyabona ukuthi akula futhi ama-toilet emasimini abanye abasifazana basebenzisa kumbe amahlamvu ezihlahla uma nxa bese bekugeza.
Abantwana bedlula amakhulu amane 415 babikwa bemithiswe esabelweni yasemanikaland ngesikhathi se-lockdown, okugoqela labantwana abakumfundo yaphansi nga-grade 7 abanye bechiya isikolo sebesiya kwendiswa. Abazali abaningi basale bedidekile bengazi ukuthi bavumeze abantu babo ukubuyela esikolo kumbe ukuba bezihlalele ezindlini, besesabela ukuthi bangabamba izifo ezifana lengula makwa kumbe ukumithiswa phezulu kokuthelelwa sona isifo se-coronavirus. Abogatsha lwezempilakahle batshele idale lephalamende kusikhatshana esanda kwedlula ukuba abafundi ababuyela ezikolo lokhe bebalutshana, njalo ababalisa abalokhe besasebenza benela ukuba balondoloze umumo umuhle esikolo. Inhlanganiso ezimela amalungelo abatsha kwezempilakahle emacansini zithi ukungaziphathi kwabantwana ezikolo ngesikhathi sokungena kuhlandla lesibili sokubuyela kwabo ezifundweni, ababalisi ngakwelinye icele bekhalala imisebenzi sokubuyisela muva umsebenzi okade sebewenzile wokuvikela abesifazana kwezempilakahle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ikomiti yebandla le-MDC Alliance ebixwayisisa ngecala ebelisetheswa umgcini sihlalo wohlangothi lwabesifazana kobulawayo uNkosikazi Dendai Masocha lokuphatheka ekuthunjweni kukaMnumzana Dendai Mucheiwa imthole emsulwa isithi insoli zikahulumende yizo ezathumba osakhulayo lo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogceleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuthunjwa komzawakhe wentatheli izindaba elodumo uMduduzi Mathuthu. UTawana Mjeyiwa nguntulikazi ngesikhathi uhulumende egijimisa lokubopha abantu ababecatshengelwa ukuba babelungisela ukujingisela kwamhlaka 31 Ntulikazi. UMjeyiwa ngomunye wabaningi abathunjwa ngesikhathi lesi, wahlukunyezwa okumangalisayo kodwa kwaba le mibiko e-AICT ukuthunjwa kwakhe kwakuqoqwe izinsoli zikahulumende zisebenza noNkosikazi Masocha. Lokhu kwenza ukuba ibandla leli likhethe ikomiti ehlola ngendlela athunjwa ngayo ekhokhelwa nguNkosikazi Conciliation Nanzavana unobhala uMnumzana Jameson Timba lommeli wenkulumane uMnumzana Kucacaphulu. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba eHarare, uThimba uchasise kabanzi ngenhlolisiso yabo leyi.
Kula bufakazi obukhomba ukuba uMasocha engabe waphatheka ekuthunjeni kukaMcheyiwa. Sesiqedile inhloliso yethu kusobala ukuba uTawanda wathunjwa zinsoli zikahulumende. Sakubona kumabonakude e-CCTV okwenzakalayo, njalo inkampani yempala Car Rentals iyabazi abenza lokhu.
Uqhubeke esula inkampani ye-Impala Car Rentals ngokuphatheka kwayo ekuthunjweni kukaMcheyiwa esithi yiyo ekwaziyo okwenzakalayo. Ikomiti le ithi yasebenzisa ubufakazi yabuthola kumagqwetha kaMcheyiwa lalokho okwalotshwa zintatheli izindaba lemibiko abayiphiwa ngumasosha eveza ukuba laye wathunjwa ngosuku lolu njalo wahlukunyezwa.
Kulobu fakazi ukuba uDendai Masocha, uTawanda Mucheyiwa, lo Mduduzi Mathuthu bengabe bathunjwa zinsoli zikahulumende. Lokhu kwenzelwa ukuba kwethuselwe uZulu ukuze engaphatheki ekutshengiseleni okwakumele kube khona mhlaka 31 Ntulikazi.
UThimba uqhubeke esithi njengebandla bafuna ukuba uhulumende afake uphenyo lwendaba zokuthunjwa kwabantu ezifana lalokho okwenzakala kuJohana Mamombe, Cecilia Shimbiri, loNetsai Maroba kanye loItayi Tsamara owanyamalala kuminyaka emihlanu edluleyo. Igqwetha likaMcheyiwa uMnumzana Ngqobani Sithole utshele iStudio 7 ukuba kakhulumanga lutho lekomiti le ezithi uMcheyiwa kamphanga umsebenzi wokuba amele kulolu daba. Usithole uthe njalo uMcheyiwa walinyazwa kakhulu ngabantu abacatshengelwa ukuba zinsoli esithi kakaphuli okuthi aphe ubufakazi kudaba lolu. Loba nje kule vidiyo eyokuthunjwa kukaMcheyiwa amapholisa kawakabuphi muntu okuyinto esolwa ngabalwela ilungelo loluntu. Imota yathumba uMcheyiwa ngenkampani ye Impala Car Rentals yona ethi isebenza namapolisa ukuba waziwe umuntu owasebenzisa imota akula osokuphumile loba nje idale lathi inkampani le ibise amaphepha omuntu lo omela United Nations kudaba lwamalungelo oluntu ugatsha lo United Nations Office of High Commission uthi abantu abangamashumi amane lasishiyagalolunye abathunjwayo ngomnyaka ka-2019 kodwa uhulumende uthi abantu balamanga ukuba bayathunjwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Zemidlalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe ngutshekelo bhanqa le-Algeria namhla emini. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji siphalo ludaba ngugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lenini selikuthola umklomelo wodwa ngemva kokuba ngutshekelo bhanqa thukathole iqembu eliphethe isicoco sokuba zintshantshi zezwekazi lase-Afrika ele-Algeria emdlalweni ophutshelwe enkundleni ye-National Sports namhla emini. Abahlohlele iqembu leZimbabwe ngukapteni weqembu uKnowledge Musona kanye loPrince Dube. Iqembu le-Algeria yilo beliqale ukuhlohlala lithela emambuleni kabili, kwathi Musona wahlohlela kuqala igoli leZimbabwe wasekusithi uDube wasehlohlela ukulinganisa umdlalo sisiyafika komlindi uyacina. Intatheli izindaba ezemidlalo uNation Kokwerra uthi uDube utshengise ukuba kumele adlale kuqembu lama-Warriors athi ukuba yilokhu ehlaliswa phandle.
Ukuhlohla kukaPrince Dube kumdlalo weZimbabwe le-Algeria kube yinto enhle njalo kutshengisele ukuthi umfana ngomfana sibili oyivuthayo kulezi nsuku, njalo kutshengisele ukuthi into yayikhunywa ngucoach uLoga ukuthi hayi umfana usadlalela iligi ephansi ayisiyo nto engayamukelwa ngabantu ngenxa yokuthi uhlohle nge-first touch eyokuqala engene eground wahle wahlohla. Ekanti sibe labanye akade bengenile akuthiwa ama-British Brigade kwakhanya ukuthi abulanto yenzile, kutshengisele ukuthi hayi football is not about lapho odlalela khona kodwa ibhora leyako ukuthi wena udlala njani.
Impumelelo yomdlalo wanamhlanje itsho ukuba iqembu le-Algeria selilemihlomelo elichumi lihlezi phezu kwengalane yemihlomelo ngemva kwemidlalo emine kusithele eZimbabwe lemihlomelo emihlanu, njalo lizakuba kwazi ukuba liyala lokhu elihlezi endaweni yesibili loba hatshi ekupheleni komdlalo weqembu leBotswana leZambia ozadlalwa namhla ntambama. Iqembu leZambia lizangena kulo mdlalo lihlezi endaweni yesithathu lemihlomelo emithathu, njalo usithile eBotswana lisendaweni yesine lomhlomelo owodwa. Emdlalweni walo olandelayo kumkhankaso wokuthi ngamaqembu aza kuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa kwele Cameroon ngomnyaka 2022, iqembu leZimbabwe lizadlala leBotswana khona lekwele Botswana. Futhi emdlalweni walo ukucina wespaya sika group H lizadibana lele Zambia emdlalweni ozaqhatshelwa kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi lanxa izimisele ukuvula imngcele ngalamtshina eneleyo eyokusebenzisa njengalokho osokwenziwe ngamanye amazwe yakhelane lele Zimbabwe kulandela kuyekethiswa kwemgoqo yokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19. Liyaqonga inani lamalunga ebandla likamongameli Donald Trump wemelike lama-Republicans elithi kumele avume ukuthi wanqotshwa kukhetho. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe ngutshekelo bhanqa lele-Algeria namhlanje emini. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.